Sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa nguPresident uChamisa ithiwa yinkundla yemicabango. Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani. Njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi, indaba zokuhlupheka kwabantu, le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo, njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha. Ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe, ngoba iMDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu.
Ungachasisela abalaleli Dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi?
Izikhundla ezizancintiswa yisikhundla Vice President, Secretary General, Chairperson. Bone ngani lezo izoqhakatheke kakhulu. President befanele lakho kulo mncintiswano lapho, kodwa-ke akula muntu omunye ngaphandle kukaPresident Chamisa ozibekileyo. Ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala.
Sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano, kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho. Akukho yini okunye okungabuya buthumuthumu mhlawumbe kuliphazamise?
Siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezanu PF izohlale lokho iqhubekile, ihlalele lokho iziphathe kabuhlungu ngokuthi izama ukulwisana lo President uChamisa. Angiboni kuzasebenza, ayikho into ezamisa ukuthi uPresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhakhela ibandla leMDC, njalo ayelungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe, senzela amahlabezulu elizwe lethu.